ngiyathabalama ukuthi ngazise umphakathi ukuthi uhlelo lwe-nomination luhambe kuhle esigabeni sethu esebulawayo South. Ibulawayo South constituency entsha egoqela elamawadi amabili, uward 7 no-ward 5. Okutsho ukuthi uward 7 ubeqina ubegoqela emakhokhoba kusiyacina e-Westgate, kodwa-ke uward 7 usehlanganisa lesizinda, usehlanganisa le-Chabalala Extension, bese kusithi uward 5 usehlanganisa i-low density area o-Bellevue, o-West Somerton, o-Pamona, o-Morningside, o-Fourwinds, o-Hillside lezinye. Njalo i-nomination process le isenziwa nge-ward nge-ward.
Kuphume ibizo elilodwa yini ku-ward yinye ngayinye kumbe abemabili emathathu?
Ebizweni lika president umongameli kuphume ibizo elilodwa lika ukomanda wethu intshantshu uLesen Tshalisa. Abantu bonke emawadini omabili, ward 7 ward 5, bathe bafisa ukuthi bemelwe ke ngu-Lesen Tshalisa njengomongameli. Beso kusithi-ke kuma-councillors hayi kuphume amabizo ambalwa yadlula ithumi. Beso kusithi-ke kuma-MPs kuphume amabizo njalo ambalwa angafika amane okuhlanganisa elami. Amabizo lawo kutho ukuthi i-nominating process bekungelandlela lapho okungayalwa khona amabizo, kodwa-ke kakugcineli khonapho. Kulezinye izigaba ezintathu ezilandelayo. Isigaba esilandelayo-ke ukuthi sikhangele ukuthi kusasa kuzaziswa okusegcekeni ukuthi abantu bonke ngezikhundla ezijiyeneyo abanominethwayo ngobani kundawo zonke ezijiyeneyo zelizwe. Beso futhi isigaba esizalandela-ke isigaba se-security vetting ne-stakeholder consultation. Yizo izigaba ezizalandela khonapho ukuthi azabe lokhu ebhunguka. Beso futhi isigaba sokucina esilandela esinye kuzaba isigaba ese-community consensus, njengokuzwa esikwazisiwa yibukhokheli ukuthi kuzaba lapho kuzaba namabizo amabili kumbe amathathu nxa kungasasalanye ibizo elilodwa kwi-stakeholder consultation le-security vetting. Kutho ukuthi kuzabuyela futhi kuyebuzwa umphakathi ukuthi lifuna ubani. Besokucina-ke ngesigaba sokumemezela ukuthi ophumeleleyo obonakale enguye ongcono phakathi kwabo bonke ngubani.
Ekukhetheni amabizo la, konke kuqhubeke kuhle yini? Akuzange kube le ngxaki kumbe ukuxabana?
Hayi, ngiyathokoza ukuthi ngase umphakathi ukuthi thina esigabeni sethu seBulawayo South, ward 5 lakuward 7, hayi konke kuqhubeke kuhle ngokuphula. Njalo ngabona lezinye indawo ezakoBulawayo kuqhubeke kuhle ngokuthula. Kodwa-ke kuthi gcekeni futhi ukuthi kube le ndawo ngabona ezintathu lapho okungasahambanga kuhle. Kodwa ngiyathokoza ukuthi sibala kunje zonke indawo koBulawayo sezenziwe, abantu banike ithuba lokuthi bekhethe abafisa ukuthi bebamelile konke sokulungile.
Amabizo seliwaqhubele phambili?
Amabizo sehambile phambili, kwasokunquthwa njalo ukuthi wonke abakhethiweyo behambise lokho okuthiwa khona ngama-CV. Njalo ngiyathokoza ukuthi iningi lalabo abanominethiweyo sebehambisile ama-CVs.